kuyinto enhle kakhulu ngoba kwenza ukuthi abantu beAfrika beqale njalo ukuthemba lokho esingathi thina ingatsha ezincedisa endaweni zokhetho ngoba isikhathi esiningi iKenya siyayazi ngokuthi ihlala nje ilama elections ngathi ukhetho lakhona luhlala kuphikiswana andisonke isikhathi kuphikiswana odinga lo uyabe ekhona enguye ophikisayo lokhu okukhulunywa ngumansi kuyancedisa kakhulu ukuthi sibekwazi ukuthi nxa singena kukhetho ukhona ozonqoba ukhona njalo ozohluleka njalo ujaji uyenze kahle wamelana labantu baseKenya ukuthi avumelane lakhona okwabakwenzileyo ukuthi bakhethe uWilliam Ruto yikho engakusho kwamanje
siyabona ukuthi yena ngokwakhe umnumzana Odinga uthi uyamukela isinqumo somthethwandathu lanxa engavumelani lesinqumo kungenqabela yini uDlakeli obelungaqhamuka kubalandeli ba
ukuvuma kukaOdinga ukuthi uyakwamukela lokho okukhulunywe ngumanje la kunjalo kuvula ikhasi elisha kwezokhetho kweleKenya ngoba siyazi ukuthi Odinga lo usengena ekhethweni ngokwesikhombisa engena bemehlula ahambe enkundleni zamacala afika athi yena hhayi akwenzwanga kakuhle nxa evuma manje la kukuzenza ukuthi abantu baseKenya baqhubekele phambili beqale njalo ukuthi bathembe lokho esingathi idemokhrasi kuyabongeka ukuthi etholakale enguye ovumayo ukuthi hhayi unqotshiwe.